uhulumende wethu ukhanya into zenombolo vele zikhangathi lokuthi oziphakathi ngoba amaChina lawo akhalakhala esithi uncedo lwabo losekelo lwabo alibhalwanga kuhle. Akusathembisi ukuthi inombolo zonke esihlala sizizwa esizizwayo yabona le ntengo yemali inflation bathi khona kayisakhulumi yayizakhuluma ngomnyaka ozayo kanti nguhulumende onjani ohlala esenzo ezokufihla utsho ukuthi nguhulumende obulobugqili olobudlwangudlwangu olobutsotsi hathi akulunganga izinto kazenzi ngendlela elungileyo.
Kodwa wena ubona ngazani kwenziwa kwini ngwenya ukuthi babike imali engayisiyo?
Phela phela ngesikhiwa sithi khona i-inefficiency kungazi umsebenzi. Angiboni ukuthi yena nxa kutsho ukuthi imali zakhona nxa zizakala ezindaweni ezithiyeneyo kasi zifikele endaweni yodwa ngaye imali lezi zifikele esiphaleni sikahulumende esisodwa ngaye amanobulo akhona akaphambaniseki kutho ukuthi kulendlela eziningi ezifika ngazo imali yakhona abangakwanisi ukuthi bazibaleka kuhle zikungazi umsebenzi yikho ilizwe lethu likhanya livuza likhula lilimele.
Kodwa ngenxa uhulumende engalungisa khonokho kuyabe kusitshoni kuyabe kungasuze kumnyangisa uhulumende weZimbabwe.
Phela sesitsho ngokuthi nxa phela umuntu elenhloni abanye phela abantu abanahloni